kwazimanga kuhle emasimini lapha indlala sibili ikhona elizweni lonyaka. Ngithi ngitsho njalo nje ngibona kuyinto esibili ezisa ubuhlungu kakhulu lesizwe. Ukubana ilizwe elile isimo zonke lezi, ilizwe elikade liyi-breadbasket ye-Africa, indaba selikhala kangaka ngendlala elizweni.
Sibone njalo besithi i-production eyomumbu ngesiNgisi bathi ikhona isiyehlile nge-50%. Kuyini okwenza ukuthi izinto zihluphe kangaka?
Kunezizathu ezitshiyeneyo eziningi. Isizathu esaqala esiya emuntwini wonke ongumlimi elizweni yile esithi ngesilingu i-climate change. Sikhayelane le-drought elizweni, sifela last year izulu alinanga kuhle. This year izulu linile kodwa liphuze ukubuya, abantu sebelime kudala, izinto sezitshile. Okwesibili ngokubana wona ama-input ama-fertilizer kuyadura, abantu abakwanisi ukubana bekuthenge baba. Babekhala abalimi zonke indaba ethi hathi iy'ntengo zakhona ziphezulu, bafake iy'ntengo zabo ngama-US dollar sebe-multiplier ngama-RTGS. Sokuba yinto sibili ekhipha abalimi bona bengavunanga okuzwayo ngomnyaka ophelileyo. So ukubana bethole imali yokuthi bebuyele ensimini ayikho baba.
Kukhona okwenziwa nguhulumende na ukusiza abalimi?
Uhulumende kukhona akwenzayo, kodwa na uyazi baba ukubana ilizwe leli likhulu, uhulumende ngeke yenelise ukuthi encede wonke umuntu elizweni. Yebo, uhulumende uyanika ama-fertilizer emakhaya, uyanika inhlanyelo emakhaya, kodwa inhlanyelo leyi yaneli ukubana sikwanisa ukwenzani ukuthi sifide ilizwe.
Sike saxoxa labanye abasakhulayo abangabalimi, bathinta uludaba lokuthi bakhona abantu abaphiwe inhlanyelo kodwa abasebenzi, baphongukuhlala nje. Wena ungathini ngalokho bhuti?
Udaba lolu luyahlupha sibili. Abantu labo baqinisile, yazi ukubana sisove uhlupho lolu kumele sikhayelane lenhloko yakhona sibili, sitshaye ekhanda lapho okumele sibili sitshaye. Ayisiyo kuphela inhlanyelo kuphela, nensimu zakhona lezi esithi yi-land reform program. Kunabantu abaphiwa amasimu, bahlalele amasimu, akula nto abayenzayo. Bona balima utshani, abalimi umumbu omele ube ufida ilizwe. Njalo abanye bakhona befike futhi befaka kuphela ezifaneni zabo, bethengisa inhlanyelo leziyana kungena nto eyenzakalayo. So udubo lolu lukhulu sibili.
Ubona ngani abantu abasakhulayo abangabalimi yibo abalakho ukuthuthukisa ilizwe?
Ye, ilizwe kumele liphumelele, kumele ku-investe kwabatsha. Ungakhangela ngesikhathi sithatha ilendi from amakhiwa, abantu okuthiwa ngama-youth, ngabantu ababele minyaka kuma-21, 22, and ungakhangela khathesi the same people bona labo 20 years down the line sebela mnyaka sengama-40 something. So akula abatsha abalalenzi khathesi. Ilizwe lelo kubana liphumelele kumele kunike abatsha umhlabathi.